ubuhlungu kakhulu ukuthi kugcine sekulahleka imphefumulo ngendaba zokudonsela nezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonoko. Kodwa ke okuqakathekileyo Nkomo yikuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali, kudingakala kube lokuthula ngazo zonke izikhathi, ikakhulu futhi njalo kade sikhuluma nje sinje kulungiselelwana lama by-elections akhona, kumele kube lokuthula zonke izikhathi. Kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezinjengaze nezenzakalayo. Kodwa ke osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi kumele sinike amapolice isikhathi bacubungule, baphumela kuyikho kwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa. Andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani. Asike sinikeni abemthetho labo bakuba kucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Uchiwenga baba Gawule wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa lintwala ezacholwa libandla lenu, uthini ngalokho?
Ye anti uChiwenga layo iyabe ikhuluma laye njengomuntu layo lelungelo lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzani la eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni lilibandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kweyisa konke lokhwana bayabe kwenza la endlela yokukhulisayo omunye lomunye udosele ingubo kwelakhe icele. Akekho odusele ngubo komunye, njalo kakula muntu ogugguzele omunye, wonke olunkuyo lagugguzele icele lakhe. Kodwa ke ukukhona ukuthi kanti Nkomo kuya kube njani, kanti ingani uChamisa laye ubekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahambanga engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into. Ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufana nalo lakhona okwaboChamisa kukhulunywe nguChiwenga ukuthi lo muntu yabe ezikhulumela la esiyale, omunye la ezikhulumela la esiyale. Ambona ukuthi kuyikuguguzela udlame lokhu